umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi kabube lamandla kagesi ekwanise ukuthi noma ebusuku ebone lapha ngabe efuna ukubona khona. Umuntu osemakhaya uyafisa naye ukuthi abe lamanzi abuya ngempompi ezofika emnyango wakhe ewakhele eduze mhlampe kunokuthi ehambe uma ngomude esiya pompi isibhorane ukuthi ekhe amanzi okuthi ehambe lawo eyasebenzisa emzini wakhe. Umuntu osemakhaya naye uyafisa ukuthi ngabe uyathola ukuthi elalele iradio ukuthi iradio ithini amagagasi efika indawo zonke. Uyafisa naye ukuthi ebe nocingo ekwanise ukuthi lapho afuna ukufonela khona abantu afuna ukubafonela ebe abafonele santana. Uyafuna naye ukuthi engene kwi-internet. Umuntu osemakhaya naye ufisa ukuthi ngabe kungaba ne-industry esemakhaya ngamenza ukuthi evuke ekuseni esithi ngiye emsebenzini ephenduka ntambama ebuye emzini wakhe. Uyafisa naye ukuthi ephile impilo efana nempilo ephilwa ngomunye wonke umuntu osemhlabeni. Ngakho-ke okudingakalayo yikuthi khona uhulumende nxa efuna ukuthuthukisa abantu abasemakhaya abasemaphandleni kufuze ukuthi bafakele amandla kagesi, kufuze ukuthi befakelwe amanzi okunatha. Yikho kokudingwa emakhaya okuyayenza ukuthi amazwe ethu ase-Afrika lawo akwanise ukuthuthuka.
Indaba yamakliniki lezibhedlela, bayakhala abantu endaweni eziningi ukuthi izibhedlela lamakliniki akatshana, bahamba imango emide, ngitsho lezikolo bathi zikatshana kakhulu. Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba?
Umthetho kahulumende uthi wona umntwana uma esiya esikolo kufuze ukuthi ehambe isibanga esingange-4 kilometers kuphela, kufuzanga edlule i-4 kilometers. Ngandlula i-4 kilometers uthi umntwana uyake sahambe umango omude kakhulu ukuthi kasakwanisa ukuthi efunda ngendlela efanele. Umthetho kahulumende okhona. Umthetho kahulumende njalo uthi yena ogulayo kufuze ehambe, kodwa nxa ehamba engahambi umango odlula 10 kilometers kufuze ukuthi ebe sefikile lapho kule klinika angelatshwa khona. Umthetho kahulumende lowo khona. Umthetho wonke-ke nxa uthe wabekwa kufuze ukuthi usekelwe ngemali. Kuyafana kathesi uhulumende lo mutsha uvuselele into kade ivele ikhona ukuthi omama abazitheleyo nxa besiyabeletha akufuzanga bebhadale ezibhedlela, ukuthi abantwana abaphansi beminyaka emihlanu akufuzanga bebhadale ezibhedlela, namana-ke ama-over 65 nabo akufuzanga bebhadale ezibhedlela. Ngumthetho. Nxa uthe uhulumende wafaka lowo mthetho, umthetho uba ngumthetho nxa kule mali, kufuze ukuthi usekelwe ngemali. I-policy yethu ye-education kufuze siyisekele ngemali kwezokuthi izikolo zibe duze laduze, okusho ukuthi uhulumende-ke nxa kuye ukuthi ehlela uhlelo lwakhe lwemali ukuthi uyayisebenzisa njani ngomnyaka ozayo, kufuze ukuthi ekhangele indawo ezifana nazo nalezo, athi yena kuleyana indawo izikolo zikhatshana nakhatshana wothi ngiyekwakha isikolo, kuleyana indawo iklinika zikhatshana nakhatshana wothi laphana ngiyekwakha kumbe ngiyevula iklinika.
Indaba yezambuzi-ke, ngoba miningi imizi elokhe ingela zambuzi, abantu bazincede egangeni nje.
Indaba yama-toilet indaba eqakathekileyo ngoba sikhuluma ngendawo lapho esihamba khona sisiyabeka sisiyafihla izibi zethu ezifaka ngaphakathina kwethu. Indaba eqakathekileyo, indaba enhle, indaba yokuhlanzeka, indaba njalo etsho ukuthi asingeke sathola imikhuhlane esuka kulokhu esikukhipha ngaphakathina kwemizimba yethu isiya ebantwini. So yikuhle kwama-toilet. Kodwa mina bese ngikhangela ukuthi kwesinye isikhathi kulezinye indawo ikakhulu emakhaya lapho sithola khona kunama-toilet amaningi mhlawumbe ukwedlula iziphala. Ukuthi uzibuza ukuthi pho-ke ama-toilet lawa asebenzani nxa kuye ukuthi lama abantu belambi. Ngoba i-toilet ibanhle nxa kuye ukuthi umuntu ethole okudliwayo okusuthisa umzimba wakhe.